I-diplomatic offensive iqakathekile kakhulu ku-Southern African Development Community eSADC ngoba kulezinto eziqakathekileyo ezisilela kwelethu okuthi abantu abavela phandle kwelizwe kumele bazwisise. Kwakuqala i-voters role e-ZEC ngoba sibona ukuthi i-ZEC ithuba ngokuthi sokukhanya kuyisiphamaso samabutho awelizwe. Kukanti-ke amabutho elizwe kumele asebenze njengonompembe kanobhutshuzwayo. Nxa kudlala lokhu izinguqu laphana unompembe nxa etshaya impemba yakhe uyabe ekhayelela ukuthi unompembe kala hlangothi kala bandla kala team yebhora abe eyisekela umbeni eyifavor nxa sikhuluma ngesikhiwa. But okwenzakala lapha ezweni ukuthi amabutho sokhanya vele asekelana leZEC njalo amabutho ayabe ekhuluma mgceke ukuthi basapota izani. Khonokho kubi yinto yokuthi abantu emhlabeni kumele babekwazi ukuthi kukhona lapha ezweni.
Ukhomba njani nxa sikhangela ezokhetho oluzakwenziwa lonyaka?
Okunye futhi udlakela lolu silubona lusetshenziswa ikakhulu abantu be-ZANU PF betshaya kumbeni lokubulala amalunga e-Citizens Coalition for Change. Lokho cela even khonoko okhulunywa nguChiwenga onguye umsekeli kaMnangagwa ekhuluma esethusela amalunga e-Citizens Coalition for Change. Sikhangele futhi ukubotshwa kwabantu wabo Job Sikhala nabo Jacob Ngalivumi ukuthi konke khonoko kungenisa ukwethusela ukuthi abantu abakhululekanga lapha ezweni ukuthi bakhampeni. Okunye futhi ukuthi imhlangano amarali ukuthi abantu behlangane bekhululekile. Sibona ukuthi kulelizwe vele akukho abantu sebeze becabanga ukuthi kwesinye isikhathi enxa umgabo wayengcono kulalo ndoda kusadalale okhona okakathesi.